besikhonale kumele angisababa uthangirayo kuhambe kuhle kakhulu sike ekuseni abanye balele khona abantu babuye ngokuliningi bezekhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai. Umsebenzi ube muhle kakhulu abantu kade bebaningi i-leadership ibuye yonke abakhokheli abaphezulu kujabulise kakhulu kanye nefemili esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi la mapholisa ebekhona kodwa kuba khona kwamapholisa ebemaningi kakhulu kade kumangaza ukuthi singaba kwenze njani ngoba kungokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula iqhawe sibone la mapholisa asezimbabwe siba khona kodwa kube kuhle kakhulu umsebenzi ube muhle. Sikhulumile ubaba uMr. Chamisa onguye umkhokheli we-MDC upresident wabantu ukhulume kahle sibili and kwakhuluma lezika ekade zikhona abavakashi kade bekhona lo mngani wakhe obekhona waseZambia laye ukhulume kuhle kakhulu ebebebonke kakhulu kwezama-union ababemele abantu bakhulumele abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakwakwenzayo engakusho yikuthi ubaba uTsvangirai ube yindoda nxa usizwa abantu sebekhuluma ugcine uzibuze ukuthi kade ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo yindoda mpela ibeyindoda yabantu
bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu njengoba sasizwe imuli yakoTsvangirai sithi abantu bengagqoki impahla zebandla.
Ngithe nxa ngifika okumazi lezi sike zigqokile impahla zebandla ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyi-red abantu begqokile okuyimazi leyo ukuthi kube kule mpahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tsvangirai ulale ngokuthula. Okuyimazi leyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu okubonisa ukuthi bona abantu azange bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki ngoba umsebenzi obengumsebenzi weqhawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu so kade begqokile kakhulu kukuhle kakhulu.
Bebekhona yini abebandla leZANU-PF?
Abebandla leZANU-PF kade bengekho sibe sicabangele ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapholisa lama-CIO kodwa zanga besike but elikunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima ngoba abantu ekade bedanile ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngawuthi uyakhuluma wathi hayi asilolanga le rally namhlanje sizekhumbula iqhawe lamaqhawe wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane abantu bathi hayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo sikhanuka ukubana sizwe isiphithi sakho elela kanye bawakhuluma so kade bengekho embono ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi bangabi khona ngoba abantu bazondile kakhulu ngekhonomi ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle.
Sizwa kuthiwa umama kaTsvangirai walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa, liqiniso yini?
Akuhlelana iqiniso ngoba mina lami ngomunye kade ngihleli kustage yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa wamuhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami ngiseceleni ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizisentela enhliziyweni ukuthi ashemu bakhumbula iqhawe kube kuhle kakhulu ngoba ngemva kwalokho sihambile sasafika emathuneni sifeme emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTsvangirai lapha upresident ofike wahlala la efuthi wazohlala le family sasala khona basaba ngabantu abadlayo sisiza akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulumela kakhulu mina ngizibonele ngamehlwane yedumelene emnganga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni.